abantu bebelokhu benikwa ukudla, abanye bebenikwa impahla, kunempahla ezivelele ePresbyterian Church eHarare, so abantu abaningi basasizakala ngezinto ezinjengokudla lempahla, lezinye izinto zokuphunga ukuphathisha. Ngibe sengisithi izidumbu yezi satholakala njengokuthi izolo kunezidumbu ezithathe sizitholileyo abantu ekade sibadinga, so sigcine sizithola izolo zitholakale emfuleni. Kodwa singathi amanzi sengathi ayayehla lapha, sokungathi sokusiba ngcono. Kodwa uncedo singisalufuna oluningi kakhulu ngoba umumo wakhona mubi kakhulu. Sisafuna ukuthi abantu nxa bekwanisa besisize ngezinto ezithile kakhulu. Kodwa singathi sokusiba ngcono ngoba amanzi ayayehla. So lokudinga kule ndawo ekade zingafikeki ngendaba yokuthi imigwaqo akula amanzi bemaningi, kathesi sokungathi kuyafikeka futhi.
Esigabeni sakho ubanga kabalokhu bengaziwa ukuthi bangapi?
Esigabeni engihlala kiso ngingathi kunabantu abathathu abangaziwayo ukuthi bangapi. Kuyukuthi bona basuka besiyadinga izinkomo zabo. So sicabangela ukuthi ingxenye bahle bathathwa ngamanzi. So kathesi ama-numbers ethu yikuthi alokhe abantu babe belokhe bekhuluma ukuthi alo asambone, kodwa okwakathesi engibaziyo bathathu abangakatholakali.
Abezempilakahle eMozambique, eMalawi ngisho laseZimbabwe bathi imikhuhlane efana lemalaria, efana lesihudo isiqalisile kwezinye indawo. Khona ngapho eChipinge kunjani? Alikayibonini le mikhuhlane?
Hayi, imikhuhlane le mina angikayiboni kumbe ukuzwa ngayo, kodwa ngiyabona ukuthi kungabe kuyukuthi sokuqalisile kodwa abantu bengakakhulumi ngakho, ngoba indawo yakhona sokunamanzi amaningi, njalo nje sokuqalisile futhi ukuthi kuchise kakhulu. So iminyane zingabe seziqalisa kakhulu ukubreed, ukuzalana. So kungabe kungatholakala ukuthi ingxenye sokuqalisile, kodwa eqinisweni asikazi any report yokuthi kulomuntu osele malaria kumbe olesihudo.
Uzaqhubeka uhlala lapho bukhona yini kumbe ucabanga ukuthutha uye kwenye indawo ekhatshana?
Yikuthi ngingathutha lapha ngisiye endaweni ekhatshana, angibona ukuthi ngingakwenza lokho ngenxa yokuthi le yindawo yabokhokho bami, indawo yokuthi abantu bakithi bazalelwa lapha. Ye, sitholile ukuthi sibe lento enjongo ibayi esiweleleyo khonapha, kodwa ukuthi ngingasuka angiboni. Ngiyabe ngilokhe ngilapha sibonisana labantu bangakithi lapha, ngeke ngikwanise ukuthi ngisuke.